Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhla zilichomi lanye kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF, ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Iningi labantu likhala ngokwehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sasesivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba sasifundisa abantu sizobatshentayi. So ukuthi esingayenzi sizahlala phansi sikhongiselele sibone ukuthi siyenza njani, ngoba ngeke size sinekele yethu cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Amapolisa kobulawayo avimba ukutshengisela obekuqondiswe kumeli webulawayo South edalele eParliamente njalo engowe-MDCT umnumzana Eddie Cross. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abakhokhela inhlanganiso eziphathisa uZulu ekhaya banikezwa imivuzo kwelebhilithane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu libikwa lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngezizathu ezichiyeneyo kuhlelo oluqale elizweni lonke izolo. Kobulawayo khona abantu abahlala emikhukhwini labo bayehlulekile ukubhalisa ngoba bengelancwadi ezifakaza lapho abahlala khona. Kubika unompumelelo Moyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo, njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alichumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona, loba nje inkokheli zezek zisithi akula muntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyabameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya, bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akula muntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network umnumzana Thine Mukhwewa uthi izeki kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa, ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akulandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Thina njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. Abezeki bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona, labo komiti abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yizeki yikuganga, njalo yikuqala kokuqila kukhetho oluzayo.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF, ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Umandle Nkosi Muhlwa uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengela ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye lencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister, so ngehlulekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngiyela phepha lamanzi le afidavit.
osakhulayo ucelani moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Kuzaba lama challenges abezalungisiswa sikhathi banjoba ukurejista kuthiwa kuphelwa ngoNovember.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze ikhomishini yeZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba inengi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje eHarare abenhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labamabandla ezombusazwe yaphikisayo labo bacotoze ikomishini yezokhetho besithi yehluleka ukuqhuba kuhle ukuhlelo lokubhalisa abantu. Kubika uMavis Gama.
Abelinye lamabandla aphikisayo eleMDCT bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni lentatha lezindaba emahofisini esigodlo saleli bandla le-MDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jaurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out.
Ukungazilungiseleli kwezethu kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSt Eden Primary School esigabeni seShidunguza South.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Yokusikhathaza kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of vote kawakho labancedisa ukuthi baginde ama-proof of residence abantu.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uNcubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Umuntu kumele aphiwe i-polling station eseduzane lalapho ahlala khona, atsho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi aye bevota.
Lanxa kungalesi simo abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa. Abekezele lalapho zidonsa inyawo iziphatha amandla zeZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Uhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo.
Madoda siyovota.
Kobulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West. Emashingo, Chiredzi, East, West, South and North. Emwenezi, East and West. Chivi, South. Ematebelele and North. Lupane, East and West. Ebinga, North and South. Ematebelele and South. Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Ensiza, Insiza, North and South. Enkabazwe, Emidlands. Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni. Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye ilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Amapolisa eChabalala kobulawayo namuhla avimbe ukutshengisela kwabantu abasola umeli webulawayo South edalele parliamente olilunga njalo le MDCT umnumzana Eddie Cross besithi uthuke isizwe samaNdebele. Kubika uBathabile Masuku.
Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji leChabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansi likamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela uCross ethuka abantu.
Namhlanje bekufuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela ethi Cross akhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba sizofundisa abantu sizobatshela hayi. So uthi esingayenzi sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani ngoba ngeke size sinikele uEddie Cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Umongameli weMRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Uthi amapholisa isikhathi esiningi siwazi protector ibandla lezamphilo ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe ZANU-PF. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi ZANU-PF libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxotsha ivini emaplazini lakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest yeZANU-PF ukuze izodefenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele ekhuluma ngabantu abamnyama interest yabo kuyini ngezindlela ukuthi bayathi ukuthi uEddie Cross right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yibo yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosivimba.
Isakhamuzi sebulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa emathebhelelenti bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlayo.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asithethise. Kodwa amapholisa abuya azofuna ukuthi bona bamprotect. Singazi ukuthi bako old one leyo orokumele kuprotect onjani empilweni.
Kumaviki ambalwa adluleyo umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu beMandebeleni okuthiye inenge labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Life Talk kulamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota. Kambe isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo afana labo Botswana labo South Africa zizabuyela ekhaya ukuyabhalisa na? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amalunga abesimuslim abathathu bedlulisa amalawulo bafile ngemva kokudubula amabhomba lamhlanje esakhiweni esiduzane lenkamba yamapolisa esigodlweni seSyria iDamascus. Kufe njalo abantu mahlayana ababili ekade beduzane labantu laba. Lokhu kubikwe ngabogatsha olubona ngendaba zasekhaya kwele Syria. Luvikwa luqhubeka lusegudwini udaba lokuthonisiswa komlawuli wedale lepalamende kwele Indonesia ngamacala athile okungethembeki awe corruption. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezijeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikezwe imivuzo kuhlelo lwePiper Awards kwelebhilithane. Anikezwe leyo mivuzo enconywa ngemsebenzi yawo emihle, kubika uEzra Chisasibanda.
Lonyaka umnyaka wesibili umkhosi wemivuzo owePiper uqhutshwa. Kunikezwa amakhosikazi asebenza encedisa uZulu oswelayo kwele Zimbabwe. Unkosikazi Titi Mambokati nguye wasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe. Yena uthi wacabanga lomcabango wokusungula lolu hlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazane ukuthi labo bayiphambili ngemisebenzi yabo emihle.
Be it Purpose Excellence Recognition Awards.
Imivuzo ephiwa yiBIPA ulapha engiqakathekisa khona omama esingathi thina iqembu labomama abalinjongo. Ngoba siyazi ukuthi silabomama abaningi eziqintini zethu. Bakhona njalo abaningi abalemisebenzi elenjongo yokusiza kodwa ngabana kwamuntu ngoba funa bengadumanga kakhulu kuma-social media.
Unkosazana Vuyelwa Mabena odume kakhulu kwelebhilitane ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eUniversity yaseLondon. Uthi uthunga ethengisa impahla njalo enye imali uyithumela ekhaya lapha ondla khona lokugcina intandane.
And it's a challenge usenza lama artists because into abasifunayo is a bit weird. Ngoba ithandi nanya bengawuthandi but iartist yinto yabiyifoni.
Omunye njalo othole umvuzo unkosazana Sazini Malaba wabomba iqembu lakhe labomama enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa iFacebook elithiwa Mthokazi Queens UK. Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasakhona ukuzigcina nokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhatalela ischool fees ukuthi zifunde.
Ngabumba iqembu leMthwakazi Queens lapha eUnited Kingdom. So iqembu leli ngelabomama kakhulu abavela koBulawayo. Sabamba nasabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokubana sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. So iqembu leli lapho nje ngo-2015 ngoNovember. Sile 2 years siqhuba ngalowo msebenzi. Since 2015 sesiyenze into eziningi ezihlukeneyo sancedisa kuma families ayethiwe ngabazali. Sancedisa njalo kulo student wenasi ngeschool fees. Student lowo yi-orphan wabhala lintombazana wapasa kakhulu wasinika i-feedback yokuba naye uwenze kahle kuma-exams akhe. So konke lokhu siyakubonga kubomama bemthwakazi.
Imendulo ezinje zenza umama abaningi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancedise abaswelayo abanganakwayo kwele Zimbabwe. Unkosazana Mambokazi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulumcimbi ukuthi anganyamalali. Ngabaphume basebenzele ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo. Kukanya umama bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya. Njalo abadala bathi iyazi lapho phuma khona. Ngimele Studio 7 eLondon ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mpari waGwekwerere ohlala eNew York khonapha eMelika lapho afundisa khona ekolishini leNew York.
EZimbabwe ekhaya neminyaka ngasuka ngayabuyekele South Africa kwisikhatshana kodwa ngagcina sengisekingapha eAmerika. Ngo-2012 lapho ngikhona lapha eAmerica.
Wabuya ngomsebenzi, wabuya ngesikole.
Usuke ekhaya bekusuka ukuthi khona kungasela into ongayenza sibili ukuthi okungaphilisa imuntu. Ngaphuma lami ngayadinga umsebenzi eSouth Africa unesikhatshana ngasebenza khona kwase kuba lethuba lelo lokuthi ngibuye ngapha eAmerica.
Isibongo nguGwekwerere. Yeah. Wena ke uzalelwe ngapi wakhulela ngapi njengoba ngikuzwa ukhuluma isindebele esingela kugiliza
mina azalelwe eHarare ekhaya ngithi ndela kozimba kodwa mina ngikhulele koBulawayo
wathi ke sibuyile ke ngapha ngase America ngilethemba waya lawo esikolo ukuze uthole umsebenzi ongcono
umsebenzi bekade ngiyenza ngawuthola lapha kubana umbalisi ngiyini utitshala ngisebenza utitshala afundisa ehigh school ngafundisa eteachers college bese ngifundisa eChinoy eUniversity ngisuke elokuzela ekhaya.
Kwaba lula ukuthi usuke eSouth Africa uhluthola umsebenzi wobabalisi ngoba abanye phela bathi nxa beqala ngapha engxenye oyaqala akayenzi care work.
Kukhona okufunakala i-State of New York okumele ukwenze ukubale ube lama certificates athize. Ngayinelisi ukuwathola lawo ngase ngithole umsebenzi.
Kodwa kulula ukuthi ngemfundo yaseZimbabwe ilohlonzi na ukuthi ungenelisa ukuthi ubuye uzoba ngumbalisi eMelika.
Into ekhona ukuthi bathi nxa ubuya lapha lokho oyabulakho iy'ngwalo zakho olazo wena bazithatha njalo bezenze i-evaluation bese bekutshela-ke ukuthi khona hhayi lokho lakho wena kufana nalokhu esilakho lapha kusho ukuthi-ke uza ungenelisa ukwenza lokho. Thina esikufunda ekhaya yi-British system ngapha ngale yabo ye-American.
Kukanti-ke thina vele asilamuli ekababa lomama kuphela silawo ugogo silawazukulu liyakhangela ekhaya njengoba umumo osumubi kangaka.
Philile abasekhaya ukukhula kwethu esintwini nje ukuthi umuntu agcina abonye kabanye lapha kodwa lapha umumo osukhona-ke manje ngoba ukuthi sokumele umuntu wenzele abantu abasekhaya okuningi okwedlula lokho ebesikwenza umuntu usesekhaya ngoba umumo umi kubi kwezomnotho ekhaya.
Kodwa ngikhuthaza bani ukuze abantu ekhaya bangawonakali ngoba balo mcabango ukuthi thina ingxenye seyakuya kukha njengezithelo esihlahleni imali le.
Cabango lo umkhulu kakhulu uyabona ukuthi khona nika umzekeliso walapha e-America. Nxa umuntu esithi esekhaya ngithumezela okuyi-50 nxa ekhuluma ngemali yena uthi okuyi-50 ma ulapha e-America ukuthi ukuthole okuyi-50 lokho akulula. Abaningi nxa ungekho ku-contract uhola by the hour ama-minimum wages ama-states alapha ayihlukene $12 $7 $6 per hour. So uyabusebenza ama-hours amangaki ukuthi uthole okuyi-100 lokho okufunakalayo.
Umnumzana Mpari waGwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Abalwela amalungelo abesifazana bananze ilanga le-International Day of the Girl Child namuhla bekhala ngokungaphathwa kuhle kwamankazana eZimbabwe. Omunye wabo ngunkosazana Linda Mpofu.
Kanyele kakhulu umntwana oyintambazana uthele luklubhu lapha kwelezimbabwe. Abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe siyayendisela eqhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo umntwana agcine esebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntwana oyinkazana afike uthwele ngigadalala lapha kweleZimbabwe.
Ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale ukuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo, wonke umntwana kumele bekwazi kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje ilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenziwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane namantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala, ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni, kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzwa. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntana ngumntana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele. Ungambuza ukuthi ufisa umntana oyini, uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili, kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Njengomkhokheli we-MDCT, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelaseKenya, umnumzana Raila Odinga, sephumile kukhetho lwesibili lokudinga umongameli iRunoff esithi ufuna uhulumende eguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi lokuqilibezela athi kwaba khona kukhetho lwakuqala. Lokhu kufana lokwenziwe ngomnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona na iZimbabwe engakufunda njengoba layo ibhekane lokhetho.
IZimbabwe kawufanelanga hlale phezu kwezalo sithi njengoba kusenziwa ukhetho ngemva kwesikhathi eside kangaka. Njalo sile experience ka-2008 mhlawumbe izinto zizahamba kuhle kumbe ukhetho luzenziwa ngendlela elungileyo. Okunye okufanele sikufunde ukuthi ukuphuma kukhetho kawandanga ukuba le mpumela enhle ikakhulu nxa sikhangela kwezedemokhrasi. Kawukhanye ukuthi kuzasiza abantu beKenya, njalo lokuthi ungaphatheki kukhetho luka-2018 kungasiza yini abantu beZimbabwe, angiboni unceda kangako.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlezi ekhala ngokuthi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo esingathi ngama-reforms. Kungayiwa kukhetho engekho ama-reforms la, impumela ubona eyamukela yini amabandla la alubana ethe anqotshwa, kumbe kube le runoff ubona engena na kule runoff, kumbe ubona esala njengobabu Odinga?
Ye, ngibona mina bangangabe ngena kuranofu bangayala bekhangela ukuthi mhlawumbe bazibona bengelathuba elikhulu lokuthi babe le mpumela. Mbona khonokho kuyinto esingathiwa engabathwa isanzima kakhulu, ngoba ngabe ke bangena kukhetho ekuqaleni ukwalo ukungena kuranofu akusuze kubasize kangako nxa bekhala emhlabeni bese hayi ukuthi lapha kube lokuqilana. Mbona ngiqhathele ukuthi basebenze kanzima ukuthi bathole ama-reforms athe xaxa bengangeni kukhethwe ekuqaleni. Bangahle ukuwathola bengangene lapho ngeke bathi sebengena kubanof sebefuna ukuthi kube lo mahluko omkhulu kakhulu. Kanti siyabona ukuthi eKenya ama-reforms atholakalayo ngama-reforms afunwa nguKenyatta, hatshi afunwa ngamabandla aphikisayo. Khonokho kutshengisa ukuthi abantu abasemandleni bathanda ukuthi basebenzise khonokho ukuthi balelokhu bebusa besiya phambili. Kufanele sikuhlakaniphele kakhulu lokhu nyabantu beZimbabwe singena kukhetho luka-2018.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.